Lokhu kuveze emhlanganeni obuqoqwe yinhlanganiso ye-Frederick Ebert Stiftung FES Alumni izolo eHarare ukufundisa abatsha ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota lokulungela ukuthatha izikhundla emakhansilini nasedale lephalamende ngomnyaka ozayo. Umqondisi we-FES Alumni eZimbabwe, uMnumzana Pride Mukono, uthi njengabatsha kabasoze begoqe izandla lona uhlelo lokubhalisa ukuvota seluqala.
Abentanga thina sebathi hathi asihambeni ngobuningi bethu siyerejista ukuvota. Amalanga okuthi abantu bevote sephumile kusukela mhla ka-14 September 2017 kuze kofika mhla ka-18 January 2018. Asabe siyerejista ukuthi sivote siye kuma-wards ethu, siye kuma-district ethu, kuzabuya abezeki ama-mobile team lana, sibambe izithupha zethu, sibambe iincwadi zethu zokuthi sihlala ngaphi, sihambeni siyerejista sivote. Siyakwazi ukuthi bazazama ukuthi kube nzima ukuthi singavoti, kodwa kumele sime siqine ngoba ilizwe leli ngelethu. Indlela yokuthi sikhiphe uhulumende lo osiqilibezelayo ongasiki amathuba yikuthi sihambe siyemvota simkhiphe.
UMnumzana Gift Siziba obe ekhona laye emhlanganweni uthi sokuyisikhathi sokuthi amabandla aphikisayo angene emaphandleni ngoba kulapho okunodubo lwabontanga abavota bengelalwazi.
Abatsha ofaye bevota ngobuningi ngoba yibo-ke engithi mina kibo bayibo-ke ama-victims owe-situation eyenzakalayo elizweni. Uma umumunga mangakuhle njengokuthi kubana 97% yabatsha kabasebenzi, manje uma singakeli ukuyavota yithi-ke esibana lo dubo. So kuqakathekile ukubana abatsha-ke bayevota ukuze-ke bekwazi ukukhetha uhulumende ozakwazi ukubayenzela imisebenzi nokubana inhlalakahle yabo iye phambili. Alaba bamalungu aphikisayo, amabandla aphikisayo, bazimisele kakhulu ukubana kusetshenzwe-ke ikakhulu-ke emaphandleni lapho-ke abantu abayethuselwa khona ukubana usabhu uyomnikazi weZimbabwe njalo izanipevu yabanikazi weZimbabwe. Ilizwe ngelethu, ilizwe ngelethu sonke.
Okade emele ontanga abasemakolishini njalo engumkhokeli wenhlanganiso emela izifundo eZimbabwe National Students Union zinaso, uMnumzana Alistair Fuye uthi njengabafundi bafuna ukuthi kube lenhlelo zokubhalisa emalokishini.
Thina njengabontanga nxa i-date isibengezelwe kusho ukuthi sesiya ku-ground, cause bekungokokuhle ukuthi sibonakale siku-ground singakwazi ukuthi i-election langkhona likhona next year kumbe likhona omnyaka olandelayo. So ngithi kubontanga bonke, let's go back to ama-basics. Asihambeni kubomadlembuzi, kubotsholotsho nkayi, singena ama-university, singena ama-college zonke, simobilize sikhuluma ilizwi lokuthi abantu beyirejista bevote.
Ingcitshi ebona ngembali yelizwe leZimbabwe, uMnumzana Thenisani Ntugwa, uthe kuyajabulisa ukuthi abatsha sebekubona ukuqakatheka kokufundisa nokukhulumisana ngezokhetho.
Mina wami okwakathesi owade ukhulunywa lapha kutshengisa ukuthi ngabantu asebecabanga, ngabantu asebe-organized. Akudingakali ukuthi engxenyebe ngayenelisi ukukhuluma khona okukwenza khona okade bekukhuluma, kodwa khonoko sokukhanya ukuthi labo sebefuna ukuthi bebalwe. Sifunde ngama-social movements kakhulu ukuthi ashiyana njani lama-political parties ngenhlanganiso zombangazwe. Sathola ukuthi hhayi, labo balelungelo, bale-role kumbeni balendawo, balesikhathi ezokuthi bangene kuma-communities, bangene kwababo abanye abatsha bekhulume ngodaba leZimbabwe.
Inhlanganiso ye-FES yakwele Germany ibona ngemfundiso egoqela ezemvelo, ezabatsha, ezabesifazana lezezisebenzi. Umongameli Robert Mugabe waze ukuba uhulumende usungula uhlelo lokubhalisa ukuvota kusukela mhla ka-14 Mpandula kusiya ku-15 Zibandlela womnyaka ozayo. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-MDCT alivumelani lakho lokhu ngoba iZimbabwe Electoral Commission ZEC kayikatholi imitshina eyeneleyo eyama-BVR ukuthi abantu babhalise. Kusenjalo abe-MDCT namhlanje babuthanise abantu abalabazali abathuthela eZimbabwe abalezithupha ezibhalwe alliance okutho ukuba ngabokuza ukuthi bancediswe ukulungisisa izithupha ukuze benelise ukuvota njengelungelo lomuntu wonke weZimbabwe aliphiwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 iHarare, nguGibson Pepe.